Ezindabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zakoBulawayo ziphakathi kokubuthanisa usizo lokuyaphathisa iChimanimani eManicaland lapho abantu abahlaselwe ingozi yempophoma zamanzi ezithiye belahlekelwe impahla lokuthatha imphefumulo yabanye. Uhlangothi olubona ngezifuyo kugatsha lwezokulima eMathebeleland North lukhuthaze abalimi ukuba bahle baqale kathesi ukudinga ukudla kwezifuyo ngoba eleZimbabwe libhekane lendlala embi lonyaka. UZulu wakoBulawayo uthi eleZimbabwe lisoze laba lokuthula nxa uhulumende engaqhubeka ngocuku abusa ngalo. Ku-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum lamhlanje sixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngemizamo yazo yokunceda abawele ingozi yezulu lesikhukhula e-cyclone Idai esigabeni seManicaland. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe liye enkundleni yokuxhumana eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Lingakhuthwayi lezindaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kilohertz shortwave.